bekhuphisa ngolwesine abesifazane esitezi bavumelene ukuthi kumele bakhuze uvalo bancintisane nabezilisa kwizikhundla eziphezulu ukuze labo bathole ithuba lokubumba imithetho ezadala intuthuko yabo. Ngokunjalo unkosikazi Sazin Dube oyisakhamuzi esitezi eGwanda North uthi abesifazana kumele basukumele phezulu.
Lawe ungumama uwamukelekile ukuthi ume uzimele njengomama, lawe uzimisele ukuthi hayi lami ngingalibusa ilizwe, lami ngingasibusa isiqinti. Asisukumeni njengabomama, ngithiye kini umlando ngisithi woza 2023 election. Asisiqeni, asizisiqeni thina omama sibaningi, sibhalisile kukhanya ukuthi lathi sifuna ukuthi sincintisane labo baba.
Amazwi athasekelwe unkosikazi Noma Ntuwani okwaba umkhansila kwa-ward 8 esitezi.
Aseli phambi kwephepha leliyana elifakuhla bese lisithi umama omama kabazi lutho, selifaka obaba, obaba baza kuthi nxa sebethethe izikhundla bangalikhangeli lokulikhangela. Kusukela namhla khetha nini umama abe ngukhansila wenu, abe ngu-MP wenu ozalizwela ukuthi lithwele nzima.
Unkosikazi Agnes Mbangeni uthi abesifazane kumele bakhuze uvalo bemelane labesilisa ekulungiseni ilizwe.
Omama singamagwala, kodwa kakufanelanga bomama sibe ngamagwala ngoba ilizwe liyafa. Omama sikhangele sesaba ukukhuluma, sifanele nisibe lesibindi sokukhuluma izinto ezibonakalayo kuwona lo mhlaba. Kasifanelanga ukuhlukuluzeka bomama, hhayi ukuthi ligubuzele libe ngobhubuzela bomama. Ilizwe seliwonakele silikhangele, umhlaba sumubi siwukhangele, asizameni ukuthi sikhanyise umhlaba bomama.
Unkosikazi Juliet Nkuwane umkhokheli webhodi yenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe i-WDAZ uthi abesifazana bayinsika yesizwe, kungakho kumele bathole amathuba okuphuma lezinqumo ngendaba eziphathelene labo.
Sinxa sikhuluma ngomama siyakhuluma la ngembokodo, sikhuluma njalo ngensika yemuzi, sikhulume ngensika yesizwe. Ukuze isizwe sine sidinga umama, omama abangesabiyo abamayo baqonde bamele iciniso. Kodwa ngenxa yempilo esikuyo sibona omama bebenikeza indawo emuva ekwenzeni izinqumo. Nga ungakhangela lapho okwenziwa khona izinqumo, omama base emuva kakhulu, obaba basenzela izinqumo.
Unkosikazi Janet Dube uthi njengabomama bemaphandleni babhekane le ndube ezimbalwa ezigoqelwa ukudlongulwa, kungakho bafuna abadala amacala la badilikelwe lijele.
Sikhangelele ukuthi nxa bethe babanjwa bahanjiswa emthethwandaba kabaphiwe isigwebo esinzima esihambelana lalobu buhlungu lalobu bunzima ayabe ebethese umuntu lowo odlwengulweyo. Umuntu lona nxa kukhangelwe indlela okumele amukeleke ngayo esigabeni akasatholi inhlalakahle lokukhululeka ngoba uyabethi lapha ahamba khona sehambe khonjwa ngeminwe.
Abesifazana abaphatheke kulo mhlangano bakhuthazwe ukuthi bengesabi ukubikela amapholisa lapho bethe bahlukuluzwa. Baphinde baxwayiswa ukuthi benakekele abantu babo njalo benganyathezeli indaba zokudlongulwa kwabantu babo izihlobo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiyesesiteze Wilong ngu-Albert Ncube.